Siyalambulela ke la emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
I-election resource center yabona ukuthi iZEC kusavuze ibe lama consultation labanye abantu abe civil society kumbeni ababe security kumbeni, but kusavuze kube le consultation bengaka implement izinto ezinjenge voter registration model.
Uhlangothi olubona ngezokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuphuma le ndlela zokuphathisa abaphila lobugoga lapho beseyavota.
Thina sizophuma lana sizoya eSwaziland, sizoya eBotswana, sinawo ama-alumni, sisazoya nabo Cameroon. Yonke into siyenze ukuthi lo msebenzi wethu uchubeke kahle, sibe nama-contacts wonke umhlaba jikelele e-Africa.
Uhulumende uthi uhlelo lwesikhwama esiphathisa izifundi ese-presidential scholarship soluncede izifundi ezedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 ezagqiba izifundo zazo zaphumelela. LeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe asemsileni kuluhlu lwamazwe alombuso ongasi wentando kaZulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlangothi olubona ngezokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuphuma le ndlela zokuphathisa abaphila lobugoga lapho bevota. Ngasikhathi sinye uhulumende ukhuthazwa ukunika lolu hlangothi okudingakalayo ukuze lwenelise ukuqhuba umsebenzi ngendlela esuthisayo. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu Mavis Gama eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuphume embikweni olotshwe inhlanganiso ebona ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eye-Election Resource Center ngemva kokuphatheka kukhetho lwama-by-elections eMarondela Central kunsukwana ezisanda kwedlula. Abe-ERC bathi ukusetshenziswa kwempahla enjenge-braille kukhetho kungaphathisa abaphila lobugoga ukuze zehliswe izehlakalo zabadinga usizo ngesikhathi bevota. Ophethe uhlangothi lokucubungula enhlanganisweni ye-Election Resource Center, uMnumzana Colin Chibango, uthi lokhu yikho abakunanzelele ukuthi kuyasilela kukhetho lweMarondera.
I-Election Resource Center yabona ukuthi iZEC civil society kumbeni ababe security kumbeni, but kusavuze kube le consultation bengaka implement izinto ezinjenge voter registration model.
Kungumsebenzi wakhe uhulumende ukutholisa iZEC konke okudingakalayo ekuqhubeni ukhetho njengalokho uchiwo ngumthetho, kuveza uChibango.
Njalo i-Election Resource Center yakubona kufanele ukuthi uhulumende encedise iZEC ngemali yokuthi ikwanise ukurana ama-elections lula, ungani ukuthi i-election ihambe kuhle.
Abe-ERC bathi kumqoka ukuba abe-ZEC baqonqosele ukulandelwa kwemithetho yokuziphatha kwamabandla ezombusazwe ukuze zehliswe izehlakalo zokwethuselwa kwabantu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America.
Umphathintambo wezembiko onguye ophethe isikhwama esiphathisa izifundi ese-presidential scholarship, uMnumzana Christopher Mushowe, uthi uhlelo lolu soluncede izifundi ezedlula ezizinkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu ezagqiba izifundo zazo zaphumelela lokhe lwasungulwayo lolu hlelo. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
umnumzana Mashawu choloko kusungulwa icommittee yabake bababa izifundi ze University of Vende Harare ngempelansonto ethi uhlelo losekelo luka mongameli welizwe soluphumela bodokotela incwethi ze science omanjinela amagqwetha kunye lencwethi eminye emisebenzini ethi isilinganiso songamachumi ayisithupha ekhulwini 60% sabachuchise kuleli omanji lamajaji elizweni avela kulolu hlelo ethi bafisa ukwengenezelela elani leli ikakhulu kwezomthetho ukuze baqhatshe abantu abazaphesa sebenza ngobunonobukhulu belobuntu. Umnumzana Takalani Dzaga ophethe ezokukhulumisana lozwele University of Venda uthi abalo budlelwano obungaphathisa ilizwe kusukela kuzifundi ezintshe.
Ngizizwe ukuthi abantu abaningi bafuna ku studisha e-University of Venda ngoba e-University of Venda i-operisha ama program in various fields ofana no agriculture, environmental sciences, law, management sciences, mathematical and natural sciences and humanities. So hiyo reason why ama students abaningi bafuna ku studisha e-University of Venda.
Othi lokhu ikusungulwa kwekomiti okwakuqala yabake baba yizifundi zale university zivela kwamanye amazwe.
Maba computer ama studies abo bazoza ba participate in a number of activities ba sebenza khona la eZimbabwe ba impata skills lezi basiphathile from the university yesevenda. So sinethemba ukuthi mababuyela mova eZimbabwe bazo contribute towards the improvement yase economy ya Zimbabwe.
Umnumzana Levindo okhokhela imihlangano lembuthano enje kule university uthi ujabulo kwamagama ikwanda kwabantu ababuye kule mbuthano ethi okwamanje bakhangelele ukuvula amanye amakomiti anje kwamanye amazwe.
Thina sizophuma lana sizoya eSwaziland, sizoya eBotswana, sinawo ama alumni, sisazoya nabo Cameroon. Yonke into siyenze ukuthi lo msebenzi wethu uchubeke kahle, sibe namacontacts wonke umhlaba jikelele eAfrica.
Umnumzana Mshowe uthi lezi zifundi zithi zingaqeda ukufunda zisebenzele uhulumende okweminyaka emithathu njalo zingakhangelelwa ukubuyisela imali ezayinikezwayo. Usole uhulumende womanyano we-GNU ethi wabangela inkinga enkulu kulo msebenzi ngoba owayephethe isikhwama semali kahulumende umnumzana Tendai Biti owayelilunga le-MTCT wancitsha imali yokusekela lolu hlelo kwagcina kubangela ukuba umongameli Mugabe ezidingele imali ngezinye indlela yokusiza ngayo. Uthi okwamanje sebelisa nalo kwehlisa kwezikweleti abalazo kuma-university ekhuthaza asebesebenzela ngokwabo ukuba besungule isikhwama sokuphathisa ezinye izifundi ezinje ukuba zithole imfundo lazo. Lezi zifundi zitholakala kumakolishi acheneyo ikakhulu eZansi Afrika ogoqela i-University of Venda le-Fort Hare University. Uzolo kuleli uthi lolu sizo lukhanya luqhutshwa ngendlela elenketabitshabi ikakhulu kukhangelwa ezombusazwe okuyinto ephikwa nguhulumende. Izifundi zikhethwa umongameli Mugabe ngokwakhe ehleli kukomiti elesikhulumeli se-ofisi yakhe umnumzana George Charamba kanye loMushowe. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Mthambe.
ELeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe asemsileni kuluhlu lwamazwe alombuso ongasi wentando kaZulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Lokho kuphuma embikweni wethulwe inhlanganiso yocwaningo e-Mo Ibrahim owe-African Governance. Lanxa eLeZimbabwe lithuthuke kancane eminyakeni emine edluleyo, libe esikhundleni soneso sokulitshumi lambili emhlubulweni wezwekazi le-Afrika lonyaka. Umgcini isihlalo weMo Ibrahim Foundation enze lenhlolisiso uthi lanxa abensundu bekhanya bejabule embusweni wabensundu lokhe lawo mazwe athola uzibuse kwezenotho balutshwana abathuthukileyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
UZulu useveze imbono etshiyeneyo phezu komthetho ozabamba abafundi abaku-O-Level kuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo ukuthi bayesebenza emankampanini atshiyeneyo bengakadluleli phambili kuzifundo ze-A-Level. Uhulumende uthi bonke abafundi be-O-Level bazamele bayesebenza emankampanini okwenyanga ezinhlanu andibana baye ku-A-Level. Abangaqhubanga izifundo lezi ezaziwa ngesiNgisi ngokuthi i-attachment kabasoze baye kusigaba se-A-Level. Abasola lolu hlelo abagoqela abafundi, abazali lababalisi, umphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo laye othi lolu hlelo abafundi abaze emakolishini kanye lemayunivesithi yibo abamele benze ama-attachment lawa hachi abantwana abenza i-O-Level. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abafundi bamakolishi lamayunivesithi izinasu uMnumzana Alistair Funye yena othi uvumelana lengqondo lomqondo lo kaboni uphumela ngoba kungela mankampani lapho abafundi abangenza khona ama-attachments la.
Mina ngokuqala ngikubona kukuhle, it's a good idea, but first I think it's not at the right time. Ukuthi kwakhona sifike kumthetho nesifike, we should first the government should first the resuscitated industry ingakakonsidi khonoku oqa. Bebethi ukuthi imisebenzi ikhona i-available. Because what is needed first is the economy to jelly up before we start thinking ngokuthi kwangona abantwana beyo-attachment. Ngoba if it is ngawo-attachment, imali yangikhona ukubakhohlisa zayithathanga. And ama-industry amaningi avala, which attachment abayenzi.
University, siyazi lani kumele liye ku-attachment, ayatholakala yini?
Kwakathesi ama-attachment ahlupha, wafinding ukuthi almost a quarter of ama-student uyescreen they end up defaying kungela ama-attachment abazuza. And lalaba abazuza khona ama-attachment bawathola, but akula ezinama-incentives abawanikayo, for example imali ze-transport zokuthi bekwanisa ukube besuya ezindlini besemsebenzini. So kubuyela bethu abazali ukuthi bebanike imali zemijova zokuthi be emsebenzini lalapha isikole siyabe sifuna futhi i-fees yawo. And iyabe singani ithi ikhwezile ngoba kule nto othiwa khona i-attachment fee. So it becomes a problem again to the parents.
Lo ke ngumnumzana Alistair Funye isiphathamandla senhlanganiso yezifundi izinasu njalo ufunda eMidlands State University. Untungamile Nkomo uphinde waxoxa lo mzali umnumzana Difa Dube yena othi kavumelani lombono kahulumende lo.
Mina njengomzali ngibona ingathi lapho kuyinto engazwakaliyo sibili ukuthi isinyathelo esithethwe ngohulumende esingela ntshukutshu. Ngibona ngathi zikhona ezinye izinto, njalo zikhona ezinye izinto ngazikhangela ohlelweni lwezemfundo esingabona ukuthi singazenza zenze abantwana babe ngcolo kuleleso sibanga sokuthi usungathatha umntwana esase kulelo zinga umthathe umfuna ukuthi umenzise lezo zifundo. Kuze ngibona ingathi lelo banga uyabe ngakalilungeli ngaleso sikhathi uyabe esadinga ukuthi kuqala kuqondiswe izinto zolwazi olujulileyo, hhayi ulwazi lokwenza umsebenzi.
Ukhona amankampani lapho abazaqhuba khona lezi zifundo Dube ngokubona kwakho azavela ngaphi, ngoba abafundi abasemayunivesithi lemakolishini kathesi bavele bayakhala ngokuthi kabala ndawo zokwenzela ama-attachments.
Yikho ngisisho babunkomo ukuthi kuyinto emangalisayo kakhulu nxa usizwa uhulumende wakithi efuna ukuza le ehlongoza into efana layena leyo. Ngoba nxa sithi siyakhangela akula yona ngisho le nkampani eyodwa evulileyo, amankampani lawo amalutshana akhona ayavala wonke. Kanti kuwo lawo ma-attachment akuboni ngani ukuthi kuzama ukuletha umthwalo ebantwaneni, umthwalo ovele ukhona uvele usinda uredi kusasikathesi. So lokho abafuna ukuthi bakuphindezele ebantwaneni, ngibona nje kuyukuthi yinto nje ephuma endleleni kakhulu, ayisonto eqondileyo nje kancane. Sikhona isibanga sokuthi abantwana bayenze lokho, njalo bakhona abantwana kathesi esilabo ehleli labo emakhaya, bafundile baqeda bayenza lawo ma-attachment, kodwa akuba baswela izindawo lapho abangabe besebenza. khona pho labo futhi bayenza lawo matashimi bazosebenza bazaweza ku iphi inkampani ngoba lokho into nje engaqondanga ngitshela kancane kungathi umdlalo wabantwana ukudlalisa udaka nxa ukuthi abantu befuna ukuguqula imithetho abaguqule umthetho bekhangele into eyiqiniso kodwa bengaguqula imithetho bezama ukuthi bayenze ingathi sekungathi kungcono kubhathe kukade akulalutho so abazame ukuthi uhulumende lesi sinqumo asithetheyo ngibone ngathi kudlala sibili njalo kwenza into engela ngitsho lohlonzi
lo ke ngumnumzana Tifa Dube umzali obexoxa ecingweni le Studio 7. Elebotswana lithi libhekane lohlupho lwabezimbabho abangena lezilimo bezothengisa kodwa bengela maphepha abanikeza imvumo yokuthengisa lezimpahla okuninga sikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eGaborone kweLebotswana.
Oncedisa usibalukhulu obona ezokulima eBotswana umzana Fidelis Molao uthi ilizwe lakhe kumele livule amehlo ukwenqabela umemetheka kwemikhuhlane ephathelene lezilimo. Uthi lokhu kuza ngemva kokuba beZimbabwe besebenzise kakhulu umncelo weRamakhwebana ukungenisa izilimo ngudlu bezothengisa. Izihambi kumele zithole incwadi eziqondileyo ukungenisa izilimo ezifanele imibhida kanye nezithelo ukuze zihlolwe ukuthi zifanele ukudliwa zingela mkhuhlane. Umlawo ukhale ngokuthi noma bengaze bezame ukuhluza labo abangena emngceleni weRamakhwebana, ukhona beqa umncile bangene ngezinye indlela ezingekho emthethweni. Ngokunjalo iBotswana izakhulumisana lokugatsha lozokulima eZimbabwe kwenqabela ukumemetheka kwalolu dubo. AbeZimbabwe bona bathi bafuqwa ngumumo wezomnotho oselizweni lapho eliningi eseliphila ukuthengisa kusitsho ukuthi inani labathengi liyalincipha abathengisayo besiya besebabaningi.
Sesiphila ngokuthengisa. Wonke umuntu uyathengisa. Imakethe kayisekho. Yikho sezingena kweLebotswana sizama ukuphila ngokuthengisa imbida ama-vegetables.
USipho Sihle Sibanda la yovumelana lomamoyo esithi inyathela leli litshengisa amathuba okuziphilisa alokhu encipha eZimbabwe.
Akula option ngoba i-challenge ukuthi uyathengisela ubani. Yikho abantu begcina besimaklama kudzabo beyawaletha ngapha bezama ukuthi athenge.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnumzana Jethro Mpofu uthi umgceke uthi ineni ngeliphela ukuthengisa okuyisitshengiselo sokuthi umumo omnotho kawubanga kahle elizweni.
Right, abantu abanenye siyabona ukuthi sebe chapha kakhulu bezothengisa eBotswana. Kuya umumo wakhona utsho khonokho ukuthi abantu abanenge sebe ngabazisebenzayo bayathengisa so i-market ayisekho. Sebegcina sebe crossa bezothengisela ngapha kuyatshengisela nje ukuthi economy ayimanga kahle.
ELebotswana lona lithi liyamukela ukudla okungena elizweni okunganceda ukuthuthukisa iziphala zalo kodwa lokhu kumele kwenziwe ngendlela eqondileyo njalo esemthethweni. Amazwe ambalwa aguqela iBotswana kanye leZimbabwe azangena emkhankasweni wokubonisana ngengozi yokungenisa izilimo kanye lokudla ngudlu. Inhlanganiso yokubona ezokudla emhlabeni jikelele eye-Food and Agriculture Organization FAO yiyo ephathisa ekuqhutshweni kwalo mkhankaso ngemali engaba amadola emelika ayinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kuLebotswana.
Akuhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje ntambama sixoxa ngohlelo lwabasakhulayo lwe the connection kuhlelo lweStudio 7 sixoxa lapho sikhangela uhlelo lukahulumende lokuthi abasakhulayo bayasebenzela amankampani okuthiwa khona ngesilungu yi-attachment. Asingakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano we-European Union ithi sivumelene leTurkey ukusebenzelana ekuhlaliseni kutsha iziphepheli ezibalekela impi emazweni azo omdeni, iningi lazo zivela emazweni awe-Middle East. Iziphathamandla zebutho lakwele-Chad zibika ukuba kulamasotsha alitshumi lanye abulewe lamhlanje ekuhlaselweni okwenziwe indawo eduzane lomfula uChad ngamalwecatsha awesimoslem adlulisa amalawulo alwisa kwele Nigeria awe Boko Haram. Uhambo lukamongameli Robert Mugabe lokuya emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngapha kweleMelika kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola seludale inkulumo. Lanxa ingcwethi zisithi lolu hambo belusemthethweni, imibuzo ekhona ngedalwe yibukhulu bequla lakhe elibalisa umkakhe unkosikazi Grace, iziphathamandla zikahulumende kunye lentathelo zindaba zemisakazo lamaphephandaba kahulumende. Oyingumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi minyaka yonke ngenyanga kaMpandula sekuyisikhathi lapho abaseduze loMongameli Mugabe labamsebenzelayo abakhangelela ngabomvu loluhambo besiyazithengela impahla benatha bezijabulela. Kodwa uBiti wayengumphathintambo kuhulumende womanyano uthi udaba ayisilo lohambo lunye lokuya eNew York kodwa ihambo zakhe ezimbalwa esezichaphaze umnotho welizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi abakade bekhaphe uMongameli Mugabe baphiwe inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola $12,000 ngamunye yokusebenzisa phakathi kwamalanga amahlanu beseNew York. Kodwa imizamo yokukhuluma lohulumende ngesilinganiso semali le yehlule. Ilunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF umnumzana David Ndlovu uthi akulalutho olubi ngehambo zikamongameli Mugabe ngoba uphinda njalo uyabemele izwekazi le-Africa njengoba ayomgcinisihlalo omanyano we-African Union.
Hayi, but nxa ehamba andiyabe kuphinda strips. Now ukhokhela iZimbabwe ukhokhela ilokuzeni i-Africa Union, so nxa evumele ukuthatha ama-duties la kumele aperform. Manxa ngasaphofema ama-duties la kuyathaka yenza umsebenzi wakhe. Njalo ama-expenses ama-duties zona la namshiya ukuthi acover ama-organizations zona la abe wa-represent. Abe ngaso ama-expenses ayeZimbabwe. Nxa siya-representa i-Africa, onefp uhamba ngemali ze-Africa Union, kahambi ngemali zeZimbabwe.
Kodwa owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende omanyano umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi lanxa ugatsha lwakhe lwalumele lube yilo olukhangelane lenhambo zikamongameli Mugabe leziphathamandla zikahulumende, wayengavunyelwa ukwabela ihambo lezi imali.
Kuqakathekile lapho ukuthi ngikukhulume masinya ikuthi nxa uMugabe ephumela izweni ukhangelela ukuthi awukhulumi ngomgabe nje ikakhulu kathesi engasaphilanga kuhle, ukhuluma ngabantu abaningi ahamba labo ukuthi iframachine yazivele igcwele. Iframachine igcwele ngabantu kuphela abe-president's office bona bahamba laye, okuthi bona labo bantu labo bahola ama-PDMs nalayo imali enikwa ngelanga ukuthi baphile bengaphandle kwelizwe. And imali yaleyo yinye ecuca isikhomba sikahulumende kakhulu kakhulukazi ukuthi khona ukuswelakala nje kwama-controls athize ukuthi umuntu engabowenza intando yakuthi engenza ama-trips amaningi angakana ngenyanga kumbe ngomnyaka kungala ndlela eyokuthi i-fiscus ingaba la mandla okuthi hayi sokuphezu kwamalawulo kakumisi kwenzakala nje nokuthi kuzobala ukuthi into yalene isehluleka thina ukuthi siyimise ngoba abanye bethu abesebesehofisini yenaleyo umongameli labo abesebesidla njengaye.
Umzila Ndlovu uthi udubo olwaba khona ngesikhathi sikahulumende womanyano ikuthi kwasuka kwaba khona abanye abasebencintisana lomongameli Mugabe kuvakatshela amanye amazwe bechaphaza imali yelizwe.
Angisakhumbuli kahle kahle ukuthi imali yezisebenzi ngoba yayisehlukane ukuthi yena njengomongameli uyabe le mali yakhe i-rate yakhe ihlukile kulekaminista, ekaminista ihlukile kulekulama-directors. Yama-directors la ihlukile maybe kulabantu be-security. But abantu balawa mhlawumbe babe le mali edlula ama-200 ngelanga, yena mhlawumbe engena ama-several thousands, idongela maybe 4,000 ngelanga. And kufanele ukuthi into yale ngiyikhulumayo ukuthi nxa usengela lo Arthur lo Thokozane bengabe ibuza ukuthi babeyithatha yini imali yale $85,000 ngelanga. Babeyithatha bethemba ukuthi kuyukuthi imali yale ngabe ngatshela abantu bezimbabwe ukuthi bayisebenzisane ngelanga leyo mali.
Ihambo zikamongameli Mugabe zengezelelwe lumnyaka kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimbili i-African Union leyo manyano wamazwe ngezansi kwezekazi le-Africa ye-SADC okubangele ukuthi umnyaka uqala ubesethekelele amazwe angamachumi amabili lanhlanu esebenzisa izigidi lezigidi zamadola. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngabantwana abendiswa besebencane. Induna zisanda kwenza umhlangano omkhulu ngodaba lolu esigabeni seMathembeleland kulandela ukukhala kukaZulu ngokwendiswa kwabantwana eZimbabwe kuvame kakhulu kulabo abalandela ukholo lwesipostoli. Ukuze sihlaziye lolu daba, ake sizwe induna eMatobo uChief Masuku exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kuyabe sekhombeni umntwana uTheophilus Kelius Theophilus. Yikuganga kusabana omhlaba kula kanjani. Sina sesazi ukuthi ngikhulu kutwa 18 years yakho.
So kwakuthwani vele kudala.
Lokho kwakhathele simanje manje sesikhona ke sisi manje manje sabo. Ukaba wonke umhlaba usiye kupheleni. Ka umntwana ukuthi le Theophilus kutwa uyendiswa wendiswa njani. Kudala thine kasizo wamkhulu kutwa wawuphuma umntwana. Ondiwe kuyawuthi sekhulile ka akhalele izalo kwazi dai usekhulile kwakunjalo ekadeni nathi sizogugubisa uba wamkhulu uyangizwisisa kuhle
ngiyakuzwisisa sibili nduna pho ke kwagcina ngani konoko
kwanjani
waphetha ngani konoko ke nduna
amathiwa kuvala dai abantu abamnyama bobungulu lingadlela kwenza ukuthi abantwana abancane abalama-13 baphula indoda babephiwa kodwa why khanyelwa izalo kwazi ukuthi sekhulile ngesele 18 years singamtata kwakunjalo ekadeni kubo khokho khonyala kodwa sokungena amakhiwa bakucitsha abalungu nokulala ngoba kuyibuphukuphuku lokwami ukuthi umntwana athiwe indoda
sizwa kuthiwa ke kule nduna ekade sikhuluma ngakho ubona zani induna zingenzani ukwenza ukuthi khonokho kuvalwe
mina esigabeni samavumelani lakho amvumelani lakho kungcolile into engcolile yile yokuthi umntwana ule 13 years athathwe kuyafana nokhonokho okuthi umntwana ongikazani uyathathwa oyinkazana umfana lathatha umfana kuyafana nakuloko esakwalayo lakho kuloko okukhona pho futhi yona leyo ndlela izinto ezilingekho emthethweni lizo ngiyanjengamavumelano lakho esigabeni sami
pho ungakuvala njani nduna khonapho ke nxa kungenzakala ungakubamba njani konokho
ngingakubamba njani kufana nkho izinto unazali zingaze zavumelana lakho kuyaze zavumelana lakho izinto ezigabeni babe kungcola kungcola umntwana lolokho usethombelini ule 13 years yikho lokho abantu kade sebebamba abantwana abalama-tennis kuyinkonko into engcolileyo endaweni ukuthi sikhothane nobugavu ukhona esigabeni sam umfana wabamba umntwana ole-13 years
ye kodwa siyabona ukuthi kula ezinye inkonzo kumbe ngithi amabandla enkonzo ikakhulu abesipostoli lawa ngazane bayakwenza kakhulu khonapho-ke ematopo kume njani
hayi singapha asivumelani lakho angazi kwezinye izigaba mbe ungavumelani lakho
Alo leyo ke induna eMatobo uChief Masuku obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu. Ayisikhathi asavume ube siqhubeke sisonke kodwa singeke ehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Uhlangothi olubonayo ezokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission lukhuthazwa ukuphuma le ndlela zokuphathisa abaphila lobugoga lapho besiyavota. Uhulumende uthi uhlelo lwesikhwama esiphathisa izifundi esePresidential Scholarship soluncede izifundi ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 ezagqiba izifundo zazo zaphumelela. LeZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe asemsileni kuluhlu lwamazwe alombuso ongasiwentando kaZulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa igama lami nguChris Gande. Silithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.